usuku lwe-President Day lusuka kude kakhulu, lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekuselebrethwa i-birthday ka-George Washington wokuqala, ongumongameli wokuqala waleli lizwe, ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi-ke agcine ehlanganiswa ama-birthday eka-George njengoba imhlaka 22 lwahlanganiswa-ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekeni phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje oluba likhefu kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi i-commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku, singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulaba abathengisayo. Ungabona ama-adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa-ke noma luyi-federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha i-winter, kuma-states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini. So alungeke lufane lamanye ama-holidays la abakhona ngesikhathi kushisa, abantu bephande begcwele besenza into ezijiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa-ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokhu kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika-George Washington e-Mount Vernon, Virginia. Nokufana futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.